Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah uZulu weZimbabwe wamukela ngokudana okukhulu ukuqotshwa umsebenzi womqeqeshi weqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uKalisto Basua. Abesifazane elizweni bancome ubukhokheli bomlawulo wedale lephalamende ngendlela aphathe ngayo udaba lwesikhalazo sokuba amalunga angomama avunyelwe ukumunyisa abantwana kulabo abalensane. Yiza kamizi zeHarare zithi ikhisimusi yalonyaka ikhanya izabaduma nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngenxa yomumo wezenotho oqhubeka usiba mubi eZimbabwe. Abesifazana beZimbabwe bathi bakhathazekile ngokwenza kwenkokheli kahulumende kanye leyamankampani ngendlela ephatha ngayo indaba zokuthuthukiswa kwabesifazane. Kuthi ke ku-Live Talk lamhla sihlaziya udaba lokuqotshwa umsebenzi ngomqeqeshi weqembu lama-Warriors uKalisto Basua. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 or 8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 laku-1546 ku-Shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.